ngicela ukususa from a tribal point asikususeni from ibale lithi devolution. Idevolution ikwehlukanisa izindawo ngezigaba njalo kukhangelwe abantu abasuka kulezo zigaba. Imfika ke yalokho kumele kukhangelwe ukuthi nxa kuyikuthi usechezi, echezi kulamaNdebele lamakhalanga labalutshwana nje abangathi ngabeSuthu. So yibo abantu bendawo leyani. Ngikunika umzekeliso lo ngiphinde mhlawumbe ngithi nxa singakhangele ezakha emaSwingo kulamakaranga. Indawo yamakaranga akuhlonitshwe khonokho kasikoqala ukuthi kuthiwe kube le devolution. Angitsho sengiphenduka-ke embuzweni oqondane labo Bulawayo. So kusenyanyisa okwenzakala koBulawayo ngoba uChamisa uthi akwenze i-devolution and bona yiyo eyinye imicijo ekhona okwenza bahlangana baba yi-alliance. Ngikuthathela from iside kaWatchman Ncube owayevele lokhu ephusha kakhulu i-devolution. Bahlangene kwenza i-alliance bephatha ukuthi right wena ulestrength salokhu nalokhu nalokhu. Kodwa sewusenyanyisa khathesi ukuthi iBulawayo isikhanya isigcwele abantu besonini akusikho ukuthi siyabazonda. But kuma-positions lapha akufundi ukuthi abantu ngendawo ngendawo kuhlonitshwe. Njalo sokuthiya futhi kule mbuzo yokuthi uChamiseze e-White City wathi this is the place for abantu basemathiwinland. Imathiwinland ile mhlobo amaNdebele, abeSuthu, amaKhalanga, amaTonga, amaNandiya, amaNyasaranda, ngitsho ngizabala mhlawumbe nxa ngikhohliwe kodwa kuyaziziseke ngutshona. Yibo abantu esikhangelele ukuthi nxa kukhangele i-devolution iBulawayo is their center, iBulawayo yisigodlo sabo. Yibo okumele baqhutshwe phambili ngoba ungananzelisisa kuhle sesihlaziya indaba le yepolitiki. UTokozani Khuphe waphuma esithi uxotshele ubuNdebele bakhe bokuthwala ngubidizidente. Ekugcineni lokhu kuzakwenza ukuthi uChamisa angawini ngoba uTokozani Khuphe lamanye amabandla baza kusebenzisa batangisho beyabona iphathi le eqhutshwa nguChamisa ufaka amashona endaweni engayisiwo. Ekugcineni kuzaluzisa iphathi. Njalo ekugcineni i-problem ilapha. Umuntu ongasiwendawo leyo ngizakunikeza mhlawumbe sithi njengomuntu osebenza ku-NGO bese uyesebenza ngapho ngiyesebenza e-Mount Darwin. Umuntu nxa esebenza e-Mount Darwin kuthiwa he is not community oriented, he is not working ngenhliziyo ejonge i-community leyo, usebenza ejonge isikhwama sakhe. Thus umuntu lwana he is cash oriented. Why? Kungoba nxa ushaya uLwesihlanu emini uyangena emoteni yahamba. Yikho kuzwisa abantu ubuhlungu ukuthi umuntu lo uze koBulawayo wangena ngento yabo leyo kuthiwa yi-consensus ngoba uze le mali wathenga abantu ukuthi yena angene laphana. Kodwa inhloso lenhlungu lezikhalazo zabantu bendawo leyo zabe engazirepresenti. Yikho-ke i-devolution ngokuyizwisisa kwami ilwisa ukuthi umuntu osuka kuleyo ndawo akabe lezingwakho lapho arepresenti indawo yona leyo, hhayi umuntu wokuza nje. Njalo-ke ngaleyo ndlela mbone ngani kuza kunyanyisa abantu nxanzwana besiyavota, okuzagcina kudale ukuthi uChamisa abe yisihlahla esilesihloti kodwa singelampande. Ngoba ngeze ube yihloti kumbe ingqunyulo ihlale phezu kwesihlahla kungelampande, isihlahla izakuwa.
Njengoba kuvotwa, ngubani obavotelayo labo abolimi lwesihlonele? Ngoba kukhanya babe bezuzile amavoti amaningi lalawana wekhansela kuyinomunye okuthiwa nguTinashe Khandarami. Amavoti akhaya maningi kakhulu kulakamiya, ngobani bona labana abavota?
Udubo lukhona is because i-political corruption. Kuyahanjwa kuyethathwa abantu ababe behlala engozimayini, kuyethathwa abantu ababe behlala ngaphi? Endaweni ezingayisizo, ezingayisizo lapho okuvotelwa khona, right? So bese bebarejistisa ku-BVR system, angitsho athole islip sezeke athi engxenyeni mhlawumbe kuthiwe iwadi yakhe ibiza ukuthi ngowemahatshula, right? Abuye avote khona phana, evotela yena lwana umuntu okuthiwa nguTinashe yena lo. Eqeda lapho sebuyele zeke ayetshinta abuyele endaweni yakhe eqondileyo. Umfuji wokuqala lowo ngutshoyo yikuganga-ke lokhu, political corruption. Kwesibili, kunama-students abesemakholeji lapha ayahamba ayorejistiswa ebhadalwe izimali njengokuthi abasepoli, njengokuthi abasenast, angitsho bayerejista ukuthi bona bahlale emahajula, bona bevele bengahlale emahajula ngokuthi bona bakuzilathu basupporta iMDC bese bevotela umuntu lwani kade baphindele emuva baye correctisa njengoba iDEC ike iyadicorrectisa izinto lezi angisho right ukuhlanzelele ngoba iDEC ivala kusasa ngifoma ukuzwa kwami so bayakwazi ukuthi babe sebecorrectile izinto zonke zonezi noma kuyabe kunjani kungubani but-ke like point yesithathu eyinye eyesithathu kulabantu abavotela umuntu ngokuthi bona kabala msebenzi because there is high unemployment in Zimbabwe uyahanja ayinikwa imali ukuthi yana $2 uzamvotela usethengela itshwala usethengelwa okuyipleti kwesitshwala sesiyavotela umuntu lwayo but-ke mtakamama iqiniso lizavela nxa sokungama-national election ikhona uzabona ukuthi amanumba la okuthi umuntu uyile nge-400 500 kayisiwo azareflecta ilanga lama-national election azabe emalutshwana than leli nani esilibona liphuma.